sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 3 ngomabasa 2017 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Indaba elapha ngokuthi EMDC sasithabona ukuthi abantwana vele yibo i-future of kusasa. Sasesithi vele siyenze i-program leyi ukuthi umntana yibo abasakhulayo abantwana vele i-hope yabo is ama elections engabuya bengaka register vele abasoze siwini.
Abasakhulayo bebandla leMDC basungula uhlelo lokukhuthaza ontanga ukuthi babhalise ukuze bavote kukhetho oluzayo.
Lahlekele kakhulu bebandla leMDC, sikhale kakhulu lemuli yakwaSibindi, lahlekele kakhulu imuli yakwaSibindi ngoba indoda le hayi ibitshengisele ukuthi indoda Sibili ekade idonsa umsebenzi wesizwe ngendlela eqophile.
Ibandla leMDCT lithi lilahlekelwe kakhulu ngemva kamgcini sihlalo walo eMathebelele North, umnumzana Thembi Nkosi Sibindi. Abasekeli bebandla leZANU-PF batshengisela besithi oqoqa inhlelo zaleli bandla umnumzana Sevia Kasukuwere kumele axotshwe kubandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Abasakhulayo bebandla leMDCT sebesungule uhlelo lokukhuthaza ontanga ukuthi babhalise ukuze bavote kukhetho oluzayo. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama ngokugcweleyo.
Bebekia behlabela ingoma eziphezulu kwalomkhankaso webereka mwana tiende beletha umntwana sihambe abasakhulayo laba bewuphawula emkhosini owenzelwe emzini wemfakhose eHarare. Okhokela uhlangothi lwabontanga kweMDCT umnumzana Hepimo Chidziva ukhuthaza abasakhulayo ukuphatheka kukhetho ngobunengi ukususa umbuso kamongameli Robert Mugabe.
Sapeza kuvota 7 o'clock panovalwa polling station. Ndiri kutaura is publicly because it's our public.
Sesiqedile ukuvota ngo-7 lapho kuvalwa khona ama-polling stations. Lokhu ngikukhuluma mgceke ngoba kuza kuba segcekeni siyezwana. Wonke oyabe esevotile ubuyela ku-polling station yakhe. Lusuku olulodwa nje empilweni lapho ozinikela khona kuba uza kudla ukudla kwakho kwantambama lapho oyabe uvotele khona kungoba ufuna ukulondoloza ivoti yakho. Lunye kuphela usuku ngomnyaka ka-2018 lapho ozinikela khona ukuthi ngizolala e-polling station lapho ovotele khona.
Ngasikhathi sinye abasakhulayo laba bakhuthaza abezamabandla okholo lwesiKristu ukuba bafundise abasakhulayo abakiwo ngokuqakatheka kokuphatheka ukhetho luka-2018 kusiya phambili. Umgcini sihlalo wabasakhulayo ku-MDCT eHarare umnumzana Paul Gore-Gore uchazisa ngenkuthazo le kwabezinkonzo.
Ndakasada chimwe chinhu kuti kuni machurches hatisi kunyanya kuwana kurudziro yakanyanya. Machurches ndirikumbirawo
sengananzelela ukuba luyasilela usekelo kwabokholo lwesiKristu. Ngiyalicela lina abamabandla ezokholo ukuthi likhuthaze abantwabenu bazwisise ukubana ukuphatheka kwezokholo kungasisono.
Beyikhona lenkokheli ye-MDCT okubalisa ummeli wemfakose edalele ephalamende unkosikazi Paulina Mpariwa ukuzaxhasa abasakhulayo ekuphawulweni kwalo mkhankaso.
Indaba elapha ngokuthi EMDC sasithabona ukuthi abantwana vele yibo i-future of kusasa. Sasesithi vele siyenze i-program leyi ukuthi umntana yibo abasakhulayo abantwana vele i-hope yabo is ama-elections engabuya bengaka register vele abasoze siwini.
Bebekhona njalo labazali abagoqela unkosikazi Florence Motsi oyisakhamuzi semzini wemfakose.
Ngithi kuhle kakhulu ngoba thiya bathiya endlini thina siyevota khona ngale bona befeli. Yes, kungcono ukuthi sihambe lapho sese vota ndawonye siva siva takazalela kuti lina votani nini elempile yekusasa china sasi mpeli sesikamba tini bona you are my president akusasa
unkosikazi Motsi oleminyaka engamachumi ayisithupha lane yokuzalwa ukhuthaza abazali ukuba bachiyane lomkhuba wokuthiya abantu ababo emakhaya lapho besiya vota kanye lokuphatheka kwezombusazwe.
Kona basi wona abantu bana bedonswa siba donza kathesi ngoba sibona ukuthi okwabadala lokhu yana haya kusakwenzi sebesi kubezela ngemuva so sifuna ukuthi sikambe phambili manje nxazi ngakuhamba la madala wona awa 93 sikambelani so ukuthi sibafake endawonye so donze kanye kanye hayi siyabathiya ngemuva thina sihamba phambili abantu abekaye behamba phambili.
Abe-MDC bemukele ngenjabulo lumkhankaso osungulwe ngontanga ngokwabo ngoba kuyibo insika yentuthuko yesizwe njalo ukuphatheka kwabo kukhetho kungokungaletha inguquko kwezombusazwe elizweni. Inkokheli ye-MDCT ithethele lithuba ukwazisa amalunga alo ngezomkhosi wamabandla ezombusazwe akhankasela uguqulwa kwezokuqhutshwa kokhetho elizweni owenera ozokwenzelwa e-Africa Unity Square ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Kuhlelo lwabo sakhulayo olwezi connection kusasa sixoxa ngomkhankaso okhuthaza abasakhulayo ukuthi bavote ngobunengi kukhetho luka-2018. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection kusasa lilami uNtungameli Nkomo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi lilahlekelwe kakhulu ngokufa kukamgcinisihlalo walo esabelweni seMathebeleland North, umnumzana Thembi Nkosi Sibindi yena ubhubhe ngomgqibelo. USibindi ubhubhele esibhedlela seWange lapho agijinyiselwe khona ngemva kokubhewuka kwemota ayehamba ngayo duzane le-Crossdate elubhekise eVictoria Falls. Unobhala ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zale libandla umnumzana Beniko Bebe uthi balahlekelwe ngumuntu obe indoda emadodeni njalo uthi bakhala kanye lemuli yakosibindi.
Nxa sokuhambe abantu abanjengosibindi kutsho ukuthi ke hayi sesilahlekeleke kakhulu ikakhulu esigabeni seMandebeleni. Siphinde sithi njalo silahlekele kakhulu lebandla le-MDC. Sikhale kakhulu lemuli yakosibindi, ilahlekele kakhulu ke imili imuli yakosibindi. Ngoba indoda le hayi ibitshengisele ukuthi indoda sibili ekade idonsa umsebenzi wesizwe ngendlela eqondileyo.
Ungamchaza njengomuntu obenjani uSibindi, kuyini eliza kukhumbula kakhulu ngaye?
Esingakukhumbula kakhulu ngithi indoda ekade esibindi njengebizo layo, njalo indoda ekade sinxa isukuma ikhuluma ibingayesabi, ibikhuluma lokho okufaneleyo kufanele ukukhuluma ngaleso sikhathi. Njalo ube ngalani ndaba lokuthi ke ungekhuluma lo muntu onjani, bekwazi ukuthi awabeke amazwi akhe abantu bezwela. Nxa kuyukuthi ke kulala kungani kuyakhulunyiswa nakhona abantu bephakamisa amazwi yena, bekwazi ukuthi alungise ilizwi lakhe, akubeke lokho okufanele akubeke, engesabi lutho, engaziki lutho, kodwa abeke inkulumo njengoba injalo. Indoda njalo elesikhathi sokuthi lalele abanye abantu ngakukhuluma, lalekele ukuthi-ke into eyenzakala yenzakala njani, ifake-ke imibono yayo andibana eselalela abanye abantu. Njalo ngathi-ke indoda ekade siyibambile sibe iMathebeleland North Province, ekade uchairman iMathebeleland North Province ubeyibambile, kukhanya ukuthi hayi sibe sinethemba elokuthi-ke hayi sizabuyela ku-2000 lapho ekade siyathola khona i-100%. Njalo kube kutsho lokho ezimisele ukuthi uzimisele ukusebenza ngamandla wonke ukuthi akwenekise lokho.
Lilolwazi yini lokuthi uzangcwatshwa nini njalo ngaphi?
yebo ngise Victoria Falls uzorongkhulumisana ke lezihloko zakhe ke lokuvunyelana ukuthi uzancwajwa esilobela emzini wakhe wakwabo isidumbuso zasuka eVictoria Falls sihambe vaya Bulawayo abese siyancwajwa esilobela ngomgqibelo nalo obuyayo.
Umnumzana Abednego Bebe ngumabhalane obona ngokuqoqa kwenhlelo zeMDCT sixoxela ekobulawayo. Abasekeli bebandla leZANU-PF abangena kumakhulu lamhlanje batshengisele besithi bafuna oqoqa inhlelo zaleli bandla umnumzana Sevia Kasukuwere exotshwe ebandleni. Abanye abatshengiseleyo bebethwele ibhokisi lesidumbu benamabhakane alotshwe okuchotoza uKasukuwere. Omunye obechothozwa ngabatshengiselayo laba ngomgcini sihlalo wesigaba seMashonaland Central umnumzana Dixon Mafios obikwa ebalekile ofisini yakhe ekuseni lapho kuqalisa lokho kutshengisela. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
Abantu balelungelo lokucabanga indlela abacabanga ngayo, kodwa enye into kumele sinanzelele inhlanganiso yethu layo ilendlela eyokwenza izinto ngayo, and akumelanga siphambuke kuleyo ndlela sikune sizo okunye okutsha okuzasisethela esikuthi ngesilunga ama-presidents azawarong futhi umuntu wonke unelungelo lakhe lapha eZimbabwe, njalo even nasemhlanganeni futhi abantu banamalungelo abo agcweleyo, kodwa kunendlela ezafakwayo enza ukuthi nxa ungasuthizekanga lokho kumele kuhambe ngendlela leyo. And mina ngokwami I hope ukuthi ngabe silandela khonokho ukwenza ukuthi kusasa singabi lama-problems sesibonelona ezizinto azisihambisanga kuhle.
Khonoko kwenzakalayo kungakutshengisa na ukubana kulobunzima ebandleni njalo kungaphazamisa ekhethweni?
Well, mina into engiyibonayo sibisibile kulona ebandleni lethu phakathi lapha bakhona abanye asebengenile phakathi bengenela isinqumo esisodwa kuphela esokuzobhidliza umhlangano bephakathi, ngoba sokubonakela ubana umhlangano wethu awubhidlizeki ungaphandle. So ngilokukholwa sibilibuthi hhayi sesinabantu esihamba labo kodwa singahambisani labo emcabangweni, bona bevele beneinjongo zabo ezokubuya uzobhidliza umhlangano wethu. And ngiyakhuleka ukuthi ngabe abadala singahlala phansi masinyane sifake amakhanda ndawonye sikhiphe umthakathi lo ozengene emzini wethu ukwenzela ubana nxa ukhetho lubuya lubuye luzithole simile siqinile sibambene, ngoba nxa kungela kubambana kunampumelela phakathi. This power ngako kusadingakala sokuthi sibambane sibe nyandanye andubana sizikhangela-ke okwamavoti.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU-PF obexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudabalunye umongameli Robert Mugabe usole ukutshengisela kwabasekeli bebandla leZANU-PF namuhla esithi akusizi ngalutho. Umgabe obesamukela izipho aziphiwe ngamalunga edalele ephalamende ezibalisa inqola yokuhambisa i-wheelchair lewatshi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Nhlanhla Dube.
Kungakumangalisa lokho nxa ukungakulandeli okwenzakala kuZANU-PF kusukela kukhongres yabo eyedlulayo. Ikhongres okwathatha khona kwathiwa amandla wonke sephiwa umuntu oyedwa, umuntu lowo kuwumongameli engikhokheli yebandla lakhe. IZANU-PF nakhesi iphethwe umkhuhlane owodwa, umkhuhlane okuthiwa yi-succession. Badinga indlela, baphenda indlela yokuthi ngubani ozathatha intambo zobukhokheli bezanu-PF kusuka kuRobert Mugabe. Konke lokhu kwenzakalayo kungakwephuli, konke lokhu kungakumangalisi ukubale njengendlela yesiqhupheqhuphe sokudinga sokuncintisana sokugwenyana ukufukulana ukwenzela ukuthi omunye abe yiye ozaphuma enguye osekuqoba ukuthi athathe isicoco sokuba umkhokheli wezane esiyeni. Akula eyenzakalayo ngaphandle bakhona lokho. Isikhathi sokuthi kutshintshwe umkhokheli wezane esiyeni.
Laba abatshengiselayo babikwa besithi kuxotshwe uKasukwere, umnumzana Jonathan Moyo labanye. Ubona ungani nxa bengaxotshwa laba alisoze lisala lixega ibandla lezanu PF?
Angithi wenza ukhanyela usithi mlabo waxotshwa laba ulibale ukuthi kumele ubuyele emvakalwane ungalindeleli ukuthi bona labo ukuthatha mhlala baxotshwe kuzolo laba kuthiwa yibo abathina kuxotshwe umjuru wasala kukuzana-ke ukuthi manje umjuru engaxotshwa izanu PF ingasala ixa igandaka. Baphinda futhi kwathiwa yibo bendinanyalo ekuthiwa i-G40 akade besithi kakuxotshwe uChris Mthwangwa akuxotshwe lawona la ama-emabhuterini akade la uChris Mthwangwa ezihlaleni ezikhundleni ukwenzela ukuthi bona bathole ithuba mhlawumbe elokuthi bakhankasele ithuba lokuthi baluba abathatha umkhokheli upresident Mugabe. Namuhla sokutshintshile.
Umnumzana Nhlanhla Dube ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Asithi bafuna ukukwenza ngeqiniso lonke. Ngakukenziwa lutho olutshengisa ukuthi abantu bakithi bangakhululeka ukuthi
umphathintambo obona ngohlelo lokukhumisana umlotha olwe-National Peace and Reconciliation, umnumzana Phelekezela Mphoko, uthi abantu abangelancwadi zokuzalwa ngesizathu sombhuqazo weGugurahundi bazaqala ukuziphiwa kuliviki ngurhulumente. Umphoko utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi uhulumende uza kupha njalo ama-death certificates labo abafelwa izihlobo kulumbhuqazwe. Wengeze wathi uhulumende uzaqala njalo ukuhlela kuhle amangcwaba ajikelwa khona abantu abanengi lebutho le-5th Brigade. Ukuhlaziya lolu daba sixhume owake waba ngomunye wabaphathintambo be-National Peace and Reconciliation, umnumzana Moses Mzila Ndlovu.
Asithi bafuna ukukwenza ngeqiniso lonke. Ngakukenziwa lutho olutshengisa ukuthi abantu bakithi bangakhululeka ukuthi bakhulume ngesiga lesi abasibonayo. Ngokwazi kwethu abantu bakithi bavele bethulile, bahlulukelwe and bazondile ngento eyenziwa yiZanu PF. Umphoko yimemba yeZanu PF. Into le yenziwa yiZanu PF. Ukuthi umphoko uthi kuthatha ngapho ukuthi athathe icala elingaka alifake ezandleni zakhe ukuthi yena ngiyoza kunika ama-death certificate. Ekhokhela lolu hlelo lungaqondana naye uhlelo oluqondana ne-commission ye-National Peace and Reconciliation. Into yakuqala esingambuza yona ikuthi ubufakazi nxa beza kunika incwadi lezo ababufunayo ubufakazi bani, ngoba abantu laba izihlobo zethu ezabulayo eGugurahundi eleziye zacathayo esingazaziyo ukuthi zinga akuzange kube lama-death certificate. Eyiyona nto emqoka lapho ukuthi nxa usuyanika umuntu incwadi etshengisa ukuthi nguye nalowo wazalwa nguzibanibani, kumele ukuthi xa engumntanakhe ahambe ethethe into kayise kumbe kanina atsho ukuthi mina ubaba wami wabulawa yiGugurahundi. Nxa umphoko engasoze aphindela linto ukuthi ama-death certificate bafuna ukuthi bawaphe njengokubana kwenzakala ukuthi abantu babulawa ngabantu bezanu abeGugurahundi, kubhale encwadini leyo bengakaniki lezo ncwadi zokuthi umuntu ungumntwana womuntu obulawayo kungazakali ukuthi wabulawa kuyini. Ngoba akukho emthethweni into abafuna ukuyenza kathesi ukuthi baphonge uyanika umuntu incwadi kungala bufakazi bokuthi umuntu lo uzalwa ngulowo muntu owafayo. And ngiyaphinda ukuthi into ekade iqakathekile lapho ukuthi batsho ukuthi abantu laba bazanikwa ama-death certificate yini, okuzabhalwa kuma-death certificate lawo okuyimbangela yokufa komuntu yikuphi.
Ungasuthiseka alubana luhanjiswe njani lolu hlelo?
Okokuqala, Ngingasuthiseka nxa kuyukuthi kakula muntu wezanu kulolu hlelo ngoba akwenzakali ukuthi umuntu owadala ulutho abe nguye ophambili ekuzameni ukuthi lulungise. Into yakuqala, that is why sasisuggest ukuthi kube le commission e-independent. Into engasuthisa ukuthi i-commission e-independent hayi commission ekhokhelwa ngabantu abafana lo Mphoko ngoba kathesi njengominista uzezifaka enguye umuntu ophambili ku-commission. Kayikasebenzi kathesi kayila muntu, umuntu owayekhethiwe uSiro Ntebele owabhubhayo. Kakula muntu esekukhundlele sana. Ukuthatha advantage kungaka appointwa umuntu oqinisekileyo. Mina ngasuthiseka aluba kulomuntu owakhethwa ukuthi akhokhele i-commission le, njalo ekhethwa ngendlela ekhanyayo, lokho esingathi sina i-transparent way of appointment.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu wake waba ngumphathi ntambo ogatsha olubona ngohlelo lokukhumisana umlotha olwe-National Peace and Reconciliation. Life Talk namhla sixoxa ngokutshengisela kwabalandeli bezanu PF abathi kumele umnumzana Sevia Kasukwere axotshwe kuleli bandla. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amasotsha kwele-Ethiopia aphathisa ekulwisaneni labalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo kwele-Somalia abe-Al-Shabaab abikwaye sesuke esigabeni se-Somali ese-Galgudud. Okwenze abe-Shabaab laba bahluthuna indawo ye-Elbeh namhlanje. Umkhokeli webandla lezombusazwe elama-conservatives obeyinhloko kahulumende kwele-Serbia usenqobe kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe ngesilinganiso esikhulu ohle wathembisa ukuqinisa ubudlelwano lamazwe angentshonalanga kanye le-Russia. Kwezempilakahle namhlanje sikhangela isinqumo somthethwandaba we-Western Cape High Court kwele-South Africa osuphe imvumo yokuthi abantu abadala balime kanye lokusebenzisa imbanje emizini yabo. Sokulokwesabela ukuthi lo mkhuba ungahle ungene kuzinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele-South Africa. Kanti ke abanye bathi sihle lesi sinqumo ngoba imbanje ziyelapha. Kuvika uBenedict Nhlapo ekwele South Africa.
Ngokusho kwesinqumo esethulwe umthethwandaba we-Western Cape High Court, izakhamizi sesilelungelo eligcweleyo lokulima, ukugcina lokusebenzisa imbanje emizini yazo. Lesi sinqumo silandela indaba eziningi ezingene emthethwandaba kwele South Africa. Zilethwa yilabo abafuna kuvunyelwe ukusetshenziswa ngokusemthethweni kwembanje. Iningi labo yilabo abokholo lwesiRastafarian kanye lalabo abathi imbanje zilusizo kakhulu emkhuhlaneni efana lwemvukuzane lesithuthwane. Umthethwandaba uthi kwalela abantu ukusebenzisa imbanje bezihlalele emizini yabo yokwephula ilungelo labo lokwenza abakufunayo sitha kungahlukumezi abanye abantu. Loba kunjalo kutholakala ulazo imbanje ezitaladeni loba uzibhema kulokhu kulicala. Lesi sinqumo sesemukele izandla zombili labo abebevele befuna imvume yokusebenzisa imbanje ukwelapha. Amazwe anjengeMelika asevumela ukusetshenziswa kwembanje ukwelapha imikhuhlane egoqela imvukuzane. Kwele South Africa baningi abebelwela ukuvunyelwa ukuthi bayisebenzise ukwelapha umkhuhlane wemvukuzane. Kukoqela lamalunga edale lephalamende. Isiphathamandla sebandla leDaha Party kwele South Africa, umnumzana Jeremy Acton, uthi bacha umpululu ngalesi sinqumo.
We actually now can go home and plant our seed, and if the crops arrive tomorrow, our defense of private...
Singahamba manje ezinjini zethu siyelima imbanje zethu. Nga amapolisa engafika efuna ukusibopha, sesilelungelo lokuzivikela ngitsho lasemthethwandaba. Imbanje zisipha impilo nempilakahle.
Omunye wabebelwela kusetshenziswa kwembanje lezi ngokusemthethweni, unkosikazi Michael Clark, uthi vele bekukwephulwa kwelungelo labo ukwalelwa ukusebenzisa imbanje.
Nobody has ever died from cannabis anywhere in the world. No death certificate has ever been signed with the...
Ayikho umuntu osowake wabulawa zimbanje emhlabeni jikelele. Ayikho incwadi yomufi eseyake yabhalwa ukuthi lo ubulewe zimbanje. Kulilungelo lami ukufaka emzimbeni wami yiloba yini engiyifunayo.
Akwelinye icele esizalwane seZimbabwe unkosazana Ntandwe Nkosi Moyo uthi sebese sabela ukuthi iningi labantwana beZimbabwe abakhulela kule South Africa bazakhula bezithola lula lezimbanje bese besebenzisa ngendlela ezingalunganga.
Indaba yokuthi South Africa ivumele imbanje izoba lomthelela omubi kumaZimbabwe akuleli lizwe ngoba labo bazoyithatha bayidobhe bazihlanyele lapha baphinde bafuna ukuzidlulisa ebhoda bayezihlanyela ekhaya bethembe khona ukuthi asuke baboshwe lapha.
Kuthi kungenzeka futhi kube lula ukuthi zigcine sezingena eZimbabwe lula njengoba zizabe sezicwele kwele South Africa okungenza labangaguliyo abafuna nje ukuzibhema bazithole lula.
Le nto le ilomthelela omubi. Abantu basekhaya nabo basebezofunda imikhuba engayisiyo ba kula muntu ozobe njani ngoba vele imbanje basebezilima nabo sebelazo emajaradini nabo. So ukuzithwala bazisekhaya ngoba kula muntu ozobasesha bazophuma lazo vele.
Ngakwelinye icele udokotela Johan Klassen uthi lo manje bekhona bakholelwa ukuthi imbanje zingumuthi kuningi okwenza zingalungeli umzimba.
From a medical point of view, it is extremely harmful. It's a psychoactive drug.
Wezempilakahle imbanje ziyingozi, kanti ke ucwaningo lutshengisa ukuthi zibangela umkhuhlane wengqondo owenza umuntu acine engasazi ukuthi yini enelisa ukuyenza lalokho engenelisi ukukwenza.
Abezempilakahle bona abavumelani ngokuthi imbanje lezo ziyayilapha yini imvukuzane kumbe hathi, kodwa ke abale mvukuzane kumbe izithuthwane bona bathi ilusizo kakhulu, ngakho amazwe onke kufanele avumele ukusetshenziswa kwayo ngabalale imikhuhlane. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Kwezemidlalo namhlanje, iqembu leHighlanders liqale kuhle kakhulu kwimidlalo yalo yePremier Soccer League izolo. Kubika uJoseph Njaji.
Leli nani lingaphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lelanyakenye lapho kwahlohlwa khona amagoli angamachumi amabili lambili 22 ngeviki lakuqala lemidlalo ye-PSL. Ngeviki lakuqala nyakenye akula midlalo ephele kungahlohlwananga, kodwa lo nyaka imidlalo emine iphele zingejikilobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Nyakenye kule qembu elilodwa elinqobe ngemva kokuhlohla kanye kusithi amanye ayehlohla kabili loba kathathu, njalo akula qembu elahlohla ukwedlula kathathu. Lo nyaka-ke kube lamaqembu amathathu anqobe nge-1 kanye njalo lawa ngabalisa eleZPC Karibhalu na elitshayele Homayini ngomgqibelo, elengezi Platinum elitshayele Black Rhinos ngomgqibelo njalo, kanye lele FC Platinum elinqobele Dynamos ngesonto. Abe mabili kuphela amaqembu anqobe ngemiklomelo emibili kusiya phezulu, njalo lawa ngabalisa ele Highlanders lona elitshayele Bulawa FC nge-2-0 ngesonto, kanye lele Chickenini elibhaxabule leBantu Rovers nge-5 kanye ngomgqibelo. Ekhuluma ngemva komdlalo wabo leqembu leHighlanders, umqeqeshi weBulawa FC uMandla Mpofu uthe akulahlwambeleko ngokufelwa, njalo bakhangelele ukudlala kuhle kumidlalo yabo elandelayo.
Kodwa sidlale kuhle kunganani nje, siwasitshele lapha amapoints athi siwafuna, sidlale kuhle njengeteam but siyaphambili, bona sizalungisa but nje hayi abafana bangiphelile badlala, bona ngathi bonke bayenze kuhle kweli futa nje asatholanga amapoints athi but sizalungisa sihlale.
Iqembu leChickenini ilo lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngoba lihlohle kahlanu, ukuthi ngemva kwalokhu leqembu leHighlanders lona lihlohle kabili. Endaweni yesithathu kulamaqembu amathathu alingene ngemiklomelo langamagoli, njalo lawa ngabalisa eleNkezi Platinum Stars, eleFC Platinum kanye leleZPC Kariba. Kusukela kundawo yesithupha kusiya kundawo yeshumi lantathu kuhlezi amaqembu alomklomelo owodwa ngemva kokuba ngutshikilobhanqa emidlalweni abephatheke kiyo. Lawa maqembu ngabalisa eleCapes United, eleChapani Mine, eleChapungu, eleTriangle, eleHarare City, eleYada, eleCholocholo kanye leleWange. amaqembu angakatholi ngisho lodwa umhlomelo ngabalisa ele Black Rhinos, ele Dynamos kanye lele Howmine wona ahlohlwe kanye kuthi elisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane ngelebulawayo CT elihlohlwe kabili. Iqembu elijeke amanye engalaneni ngelebantu Rovers lona elihlohlwe kahla.
Siyabonga jahalezani solivalelisayo ngutungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.